Indaba le abayibiza secession, thina kasiyibizi secession. Siyibiza ngokuthi i-restoration agenda, kumbe according to United Nations, silwela i-self-determination. Ungahamba United Nations under its declarations and charter. Ithi ilizwe elihlaselwe ngelinye nge-genocide, imvumo yokuqala ukuthi lehlukane naleli lizwe, indaba ye-genocide. Thina-ke njengemthwakazi, njengeMathibeland, siyi-number one candidate yokuthi sibenefit ekuthini sibe lizwe elizimele lodwa ngoba iZimbabwe yasihlasela ngombhuqazwe i-genocide, ibulala abantu ababengahlomanga, abantu ababengalazikhali. So iMathibeland ungayikhangela ngokwayo, sisafe ama-genocide amabili, okuqala ngamakhiwa ngesikhathi bezosithumba, okwesibili ngamashona ngo-1980 labo sebephiwe umbuso yi-Britain. Kanti njalo labo abathi thina silenketha bechabe, iGugurawundi ichaba abantu ngombhuqazwe ngo-1983-87 yindaba yaqala eMigens ekhwekhwe laphana enkabazwe okule border khona eMathibeland eMunyathi. Izaphu yayile leadership yamashona oJoseph Msika, omnodawafa, onzira masanga, ojirira, ungababala ungabaqedi, and omJoseph Msika babehlala kobulawayo, kodwa umbhuqazwe kawuzange ubathinte. Kuyatshengisa ukuthi inketha bechabe yenziwa yibo laba bantu beMpumalanga. Thina siyaresponda kuphela ukuthi sesilungisa ilizwe lethu, ngoba sinanzelele ukuthi asingeke saqhubeka labantu laba, ngoba umbhuqazwe futhi unjani usaqhubeka kule Cold War ekhona elizweni. Njalo kathi umuntu okuthiwa uyenza tribalism uyenza njani yena engabusi? Ngithanda ukukuveza ukuthi abantu bakithi ababekwazi ukuthi historically amazwe la amabiphi. Kufana lo muntu ofuna ukulima ebophe ubabhemi lenkomo, lo muntu uyatshona engalimanga ngoba into lezombili azikaze zadonsa ndawonye esipanini. Njalo futhi okunye osikulwisayo okumele abantu baku-understand, silwisa i-1979 Grand Plan ukuthi amabhizinesi wonke eMathibeland kumele aphathwe ngamashona, ukuthi ama-church eMathibeland, ukuthi umnotho wonke eMathibeland, ukuthi kumele bazalise odadewethu labomama bethu ukuze badayiluthe igazi lethu. Ande konke lokhu sesikubone kwenzakala ukuthi Grand Plan iyaphila. Sisuke lapho sesilwa lale Code Triple X by MDC uMorgan Tsvangirai owabonga khona ubula bamaNdebele, esithi yena yena wayenelisa ukuthi after 25 years umgabe senelisile ukupenetrate iMathibeland, yena waletha amashona ngo-70,000 eMathibeland azovotela iMDC. Wabuya wafaka futhi ama-councillors lama-MPs anika amabizo esiNdebeleni. Sikubonile ngo-2018 uNelson Chamisa esifakela amashona councillors kobulawayo angafika i-19. I-MRP iyakwala ke lokho, ibuye ukuzobisela ubuthwakazi kubanikazi ukuthi ilizwe lethu malibuyele kubanikazi. Inkosi sithi kasibuye emasisweni.
Sesikhangele ikusasa ye, inhlelo zenu lizasifeza njani njengoba amalunga enu ebotshwa? Kukanti nxa kuyikuthi ucatshile lizasebenza njani?
Akula muntu ozasimisa kulolu hambo esesiluthethe, lanxa abantu becabanga ukuthi ukusebenza kwami sokunzima ngoba ngicatshile. Akunzima, khuluma kanje ngiqeda ukubhalela i-United Nations Security Council, i-European Union, i-Commonwealth, u-Queen England, i-Britain ngokwayo, i-Russia, iFrance, lamanye amazwe angamalunga e-European Union, le-SADC, le-African Union, ngibazisa ngohlupho lwethu njengabantu bakomthwakazi ukuthi sesicela amazwe omhlaba asondele eduzane azosincedisa kulolu hlupho esiphakathi kwalo, ngoba singabantu bakomthwakazi siphakathi kwe-Cold War le-Zimbabwe government. Umhlaba othi nxa ukhanyele uthi kulokuthula eZimbabwe kule independence, kodwa thina njengabantu bakomthwakazi asilakho lokhu ukuthula, kasilawo le independence. Njalo siqhubeka sisebenza ngendlela emangalisayo ngoba abantu bayayifuna i-MRP yonke indawo, bayayifuna emakhaya. Yikho-ke sigijima nje sisebenza lapha lalaphana. Lapha engikhona ngisaphephile, angiyi kuziveza ngitsho emapholiseni, angiyi kuziveza ebantwini abantu bafuna ukumbulala.